sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo lenkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 2 mpalakazi 2020 ngupractitioner Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Nani labantu abatholakala belegcikwane leCOVID-19 kobulawayo liyakhuphuka. Futhi abantu sebethe bathi ukululazisa ukubaluleka kokunanzelela imithetho esiyithola kuWorld Health Organization ekhuthaza ukuthi kumele sihlale sigqoke ama face mask elesizama ukungatholakali ezixukwini.
Ibulawayo ibone ukuhonga kwenani labantu asebetholakala beleCOVID-19. Phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo, yizo lokuphela kulabantu abangamashumi amahlanu lanhlanu 55 nabatholakale belayo edolobheni leli.
Uhulumende ngayo uyasilalela nje thina abazali njengoba ngabantwana bethu laba asebebanjwa yikorona ezikolo. Savele satsho thina ukuthi zingavulwa lezo zikolo kungakabi lamalungiselelo okuvikela umkhuhlane unjengama-sanitizer lama-mask into ezinjalo.
Izifundi ezingamashumi amahlano lambili 52 zezikolo ezithi Iward Love leGoromonzi High School ezisesigabeni seMashonaland East zibikwa zihlolwe zatholakala zile COVID-19. Kulabanye abathi kuningi okwenziwa ngumongameli Donald Trump okuncomekayo, kube lokunye njalo okubi okwazondisa abanye ngesikhathi ebusa eMelika okweminyaka emine edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Idolobho lakobulawayo lokhu elihamba phambili ngenani labantu asebetholakale beleCOVID-19 phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo. Izolo kuphela kulabantu abangamashumi amahlanu lanhlanu 55 abatholakale belayo edolobheni leli. Idolobho lonke lelabantu abedlula amakhulu amahlanu 516 abagulayo okwamanje. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zakobulawayo zikhanya zingagqizi eqhakala ngobhubhane lwe-coronavirus, laloba inani labathinteke yileli gciwane likhuphuka mihla ngemihla, njalo kuyikuba laba ababanjiweyo ngabathelelana emphakathini ezigabeni abakizo bengazange bethekelele phandle kwelizwe. Uphenyo olwenziwe ngabe IM for Bulawayo Fighting COVID-19 luveza ukuba uzulu wakobulawayo kasazihluphi ngokugqoka ama-mask, njalo akasalandeli iziqondiso zokuvikela ku-COVID-19. Unkosikazi Bathabile Badlamini, isikhulumeli senhlanganiso ye-IM for Bulawayo Fighting COVID-19 Trust, uthi abantu sebelulaza iziqondiso zabezempilakahle.
Inani labantu abatholakala belegcikwane leCOVID-19 kobulawayo liyakhuphuka. Futhi abantu sebethe bathi ukululazisa ukubaluleka kokunanzelela imithetho esiyithola kuWorld Health Organization ekhuthaza ukuthi kumele sihlale sigqoke ama face mask elesizama ukungatholakali ezixukwini. Ubufakazi balokho sikuthole phambili kokukhuluma lentsha yaseLuveve eMagwegwe eCountry Park lasePhumula, lapho abaphume soba labasitshela ukuthi kuma communities lapho abantu abagqoki ama face mask, njalo futhi mabe gada amabhasi abagqoki i face mask. Futhi labo abatholakala begqoke ama face mask bagqoka ngoba bebona abomthetho.
Unkosikazi Sharon Gumbi, umongameli wenhlanganiso yabantu abaphila le albinism ebizwa ngokuthi Princess Safety Center Foundation, upha umbono wakhe ngembangela yokukhuphuka kwenani lababanjwa umkhuhlane we-coronavirus.
Ibulawayo isiyi-epicenter ye-coronavirus lapha elizweni lethu. Abantu we are so relaxed kobulawayo. Okwesi-2, amanzi mahlabezulu ezibhoraneni, they are not maintaining social distance, they are not even wearing their mask ngoba bafuna ukuthi khona bathole amanzi. Futhi abantu they should be serious, i-corona ikhona futhi ngeqiniso njalo iyabulala. Abantu akumelanga bagqoke ama-mask ngoba bayesaba amapolisa. Kumele bagqoke ama-mask ngoba bavikela impilo zabo ku-coronavirus lezihlobo zabo.
Umnumzana George Moyo, isakhamuzi sakobulawayo, usola uhulumende ekukhuphukeni kwenani leli.
ama cases e corona ayakhwela kakhulu especially kokulawayo le Mathebelele and region nje. I think kuka two singakufaka sithi abantu ngokwabo they are to blame, kuphinde sithi lama authorities labo futhi they are to blame. Abantu sikhangele ukuthini abantu sebe relaxile abasagqoki ama mask, awusela social distancing, awusa even ukusanitize emashop abantu uyambona umuntu esala kungaba isizathu ebantwini. But siphinde sikhangele kuma authorities emabhasini kubuza ukho lapha ayiwe safakelwa ngohulumende kodwa singagada amanye amabhasi akuna social distancing, ngena kuminyeni amabhasi angikhona afumigethwa akusanitize akunzima. So ama-cases aza kakhwela sibili kuzayo.
UDokotela Mthabisi Bhebhe upha umbono wakhe ngokungabe kubangela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Ama-cases e-coronavirus lokho eyanda eZimbabwe ikakhulu koBulawayo. I-reason why abaningi besuka koBulawayo yindaba yokuthi iBulawayo yona iduze kwamabhoda amabili, ibhoda leBotswana esePlantree enye ibhoda esebelbridge eya eSouth Africa. So abantu sebehamba kakhulu and enye problem ekhona yokuthi iBulawayo ayinamanzi, angazi ukuthi songamaviki amangaka abantu behlala bengelamanzi. Ngakho-ke ukuhlanzeka kwakhona sokuhlupha ezindlini, abantu bageza ngani izandla, ema-restaurant abantu bayaminyezelana lokuthi iningi vele kalisalaleli loko kwakukhulunywa yi-Ministry of Health ukuvikela ukuspreada kwe-coronavirus.
Kusukela ekuqaliseni kwenyanga edluleyo kaLwezi, iBulawayo ibone ukuqansa kwabantu ababanjwa bele COVID-19. Izolo kuphela kube labantu abafika phose ikhulu i-95 ababanjwe bele gcikwane leli elizweni lonke leZimbabwe, kodwa akula obhubhileyo. Phakathi kwalelo nani abangamachumi amahlanu lanhlanu 55 ngabakoBulawayo. Lokhu sekudale ukuba idolobho leli likhokhele ngabantu abagulayo belaliswe phansi i-COVID-19 bengamakhulu edlula kancane amahlanu i-516, lilandelwa isigaba seMathebeleland South esilabantu abalikhulu phose lengxenye i-148. IMashonaland West ilabantu abedlula ikhulu i-139 abagulayo, ilandelwa yiHarare elaba likhulu lamachumi edlula amathathu i-134. IMathebeleland North yiyo elabantu abaningi abafunyanwe sebepholile izolo abalikhulu phose lengxenye i-143, njalo isisalelwe ngabantu abangamachumi amahlanu i-53 abagulayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izifundi ezingamashumi amahlanu lambili 52 zezikolo ezithi iWard Love leGoromonzi High ezisesigabeni seMashonaland East zibikwa sezihlolwe zatholakala zile COVID-19, okuhle kwabangela ukuvalwa kwazo izikolo lizona lezi zombili. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Izifundi ezingamashumi amabili lane 24 zasesikolweni seWard Love zibikwa zitholakale zile COVID-19 ngomvulo osokukhuphule inani lasebetholakale bele gciwane leli. Lokhu izikolo zavulwayo ngompandula selikumachumi amane 40. Abalichumi lambili batholakale bele gciwane leli esikolweni seGoromonzi High School ngemva kokuhlolwa kwezifundi ezingamachumi amathathu lasikhombisa 37. Lezi zinombolo ezivezwa ngabequla elibona ngezokuvikelwa kokumemetheka kwalomkhuhlane esigabeni seMashonaland East embikweni wabo abawethula nsuku zonke owe-COVID-19 daily updates. Abazi ngokwenzakala kulezi zikolo bathi ngempela kuliqiniso ukuthi izikolo zombili sezibhekane lodubo lokuhlaselwa yi-COVID-19 lanxa abaphathi isikolo besala ukukhuluma labezindaba. Abazali lezihlobo zabantwana abafunda kulezi zikolo bazonde baganuni wabo besithi kungani iziphathamandla kulezi zikolo zingazange zabazisa isikhathi sesekhona ukuze kuthathwe amanyathelo. Umnumzana Melusi Banda olesihlobo esifunda eWard Love High School uveze ukukhathazeka okukhulu ngale imibiko.
Uhulumende ngayo uyasilalela nje thina abazali njengoba ngabantu abethu laba sebebanjwa yikorona ezikolo. Savele satsho thina ukuthi zingavulwa lezo zikolo kungakabi lamalungiselelo okuvikela umkhuhlane okunjengama-sanitizer, lama-mask, into ezinjalo. kodwa ke inani lakhona selikhubhukile njengento vele sasiyazi ubuyenzeka kathi ugovernment wethu lo wenze kwakhe kathesa uthi yena sozavala lezo sikolo uthi ukuthi vele le ndaba lemali kuphela okuvele kalandaba hayi le nto iyasixaka kakhulu sibili ibuhlungu ithi thina abazali.
Isikhulumeli senhlanganiso yomanyano wezisebenzisana loZulu e-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Mavela Sikhumalo, uthi uhulumende wavela wenza iphutha lapho evumela ukuvulwa kwezikolo engelandlela zokuvikela izifundi, ababalisi labazali.
Impilo yabo isengozini. Uhulumende kufuze izikolo kathesi zivalwe, kusale labo ababhala ama-examinations kuphela ukuze engafaki impilo yabantwana engozini. Bonke laba abangabhaliyo ama-exams kufuze baphenduke ezindlini, baphenduke emakhaya. Kusale labo ababhala ama-exams abo.
Abenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union RTUS bathi lokhu osekusenzakala yikho kanye ababekuxwayisa uhulumende ngakho izikolo zivulwa kodwa wangalaleli. Unobhala esigabeni seMathebeleland South ku-RTUS uNkosikazi Mbelisa Jingwangwana ulandisa kabanzi ngalokho.
Izikole eziningi azenelisi ukuthola lokho okuthiwa ngama-PPEs avikela ukuthola igciwane le-COVID-19. Siyathemba ukuthi ngemva kokubona lokhu izikolo zizavalwa kusenzela ukuthi inani leli lingabi lokho lingezelela likhula.
Umphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary uMnumzana Kane Matema utshele intatheli zindaba ukuba akazi lutho ngezikolo esezithe zavalwa ngenxa yodubo lokuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19. UMatema utsho lokhu izolo kusihlwa emhlanganweni lentatheli zindaba ovame ukwenziwa ngemva kokuhlangana kwedale labaphathintambo ele-cabinet.
Yeah, we'll do the best we can to protect the children, to protect the learners, to protect the teachers and staff members.
Sikhangela isikolo sinye ngasinye kusiya ngokuthi kuyini okwenzakalayo. Kodwa bonke labo okumele babhale imihloliso yabo bazoyibhala. Asila sikolo esithe savalwa ngenxa ye-COVID-19.
Emhlanganweni munye, umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchwangwa uthe uhulumende ukhathazekile ngezehlakalo zokuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 kwezifundi njalo ezokwenza konke okusemandleni akhe ukukwenqabela lokho. Lanxa uhulumende elokhu engavumi ukuthi kulezikolo esezivaliwe ngemva kokuhlaselwa yi-COVID-19, lokhu likhula uluhlu lwezikolo esezithe zahlaselwa yileli gciwane le-COVID-19. Ngaphandle kweGoromonzi le-Wildlife, iStudio 7 ibike ngesikolo seMchabezi esesigabeni seMathebeleland South. Kuthi ngeviki ephelileyo bekubabazwa isikolo seJohn Talak, iMatopo High, Chinoyi lezinye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ngolabanye abantu abathi kunengi okwenziwe ngumongameli Donald Trump okuncomekayo, kube lokunye njalo okubi okwezondisa ikakhulu abensundu labanye emhlabeni jikelele ngesikhathi ebusa eleMelika okweminyaka emine edluleyo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abancoma okwenziwa nguTrump kusukela ngomnyaka ka-2016 bathi ngumuntu okhuluma intando yakhe, athi lokho kwenziwa ngenye inkokheli yamazwe. Imbongi eludumo uRobert Dube uthi uTrump ngumuntu okhuluma santando.
Ngumuntu obekhuluma into esenhlizweni yakhe. Umuntu wayekhuluma noma yini ayicabangayo. Umuntu wayesithi engezwa kusithi akhulume. Kodwa enkulumeni zakhe kwayekukhuluma wayekhuluma iqiniso ngoba wayengesabi ukukhuluma iqiniso ngomunye umuntu umbe ngabanye abantu. Yikuthi abantu sebajayela abantu abangunguza iqiniso. Umuntu uma esenza izinto ezimbi, uma sokukhulunywa ngaye kuthiwe ulungile muhle, abantu bayajabula ukuba laye. Kodwa yena ube ngesabi ukukhuluma iqiniso. Asephose wazonisela ngakho yikuthi ukhetho solwenziwe wanqotshwa abe sesithi uqilibezelwe, abe sengumuntu okhuluma ngokuthi akasafuni ukuphuma esikhundleni. Kuyamehlisa isithunzi. Kuza kwenza ukuthi ngesikhathi esizayo phela ipolitiki iyavuka iphindilale injengemimoya. esefuna futhi ukubuyela esikhundleni abantu bangamethembi basebe sithi umuntu onje uma angabuyiselwa futhi kungenza ahle agcilabe lempande angaphindi futhi avume ukuphuma.
Udube uthi uTrump uzehluse kakhulu ngokudlelana labantu abangaqondakaliyo.
Wenza iphutha ngokucwasa ukubandlula ngokohlanga okuthiwa ngolimi lemzini iracism. Ube ngumuntu umuntu omhlophe kodwa abantu abamnyama ubebeyisa. Abantu abamnyama kakhanyanga ebalwela. Abantu abamnyama kakhanyanga ebanika isithunzi sokuthi labo bangabantu.
Umnumzana Sikhumbuzo umlalazi laye uthi uTrump uvule abantu ingqondo loba nje ebecaphula abanye.
For 4 years intshumayelo kaTrump yiyo yenza ukuthi thina sibona ngani uphumelele ubaba uTrump ukusenda a clear message to say singafanana kodwa nabo sihambe sibe nenyawo ezimbili njengabo kodwa imiqondo yethu kumele nathi sisebenzise singahlali phezu komqondo loya mama abathi ukhamela umuntu omnyama yebo bona nijabulile nini ukuthi kusekunomuntu omnyama ozokhokhela naye hayi bantu bakithi uyafana nobaba uObama ufakiwe naye bokuyindoda nje ebanjiswa amatomu ukuthi ibiza leli elimnyama lingahlahlathi lingena ihla eganga bese liyobona ngaloko mfulu ukuthi awukahleni bo ngaphandle kwabelungu singaphila abantu nje ababekiwe nje ake siboneni ukuthi amadoda afana nabo Martin Luther King Jr. amadoda abekhuluma iqiniso njengamadoda afana nabomalema namhlanje njengamadoda afana nabojoshua nkomo umqabuko amadoda ayekhuluma iqiniso ukuthi hayi asidingi belungu ukuthi siphumelele bantu bamnyama asimeni sodwa ubaba uTrump na utshile ukuthi belungu asimeni sodwa iphumelele indoda uTrump ngabe kuqhubekile yanikezwa enye 4 years
baningi njalo abantu abathi uTrump uthethisa abantu zonke isikhathi omunye wabo unkosazana Kethiwe Moyo othi akwenzayo khona manje kuveza ukuba kadlelani kahle loZulu.
Kanti yena kungani engavumi ukuthi udliwe? Angithi laye nesikhathi engena wazithi udlile abanye. Mhlawumbe ngithi yena wawina vele. Namhlanje phela kuyinomunye okungangokuthi kumele ukuthi avume ukuthi udliwe. Admite ukuthi sone sani stulo athone ehlala kuso kayisi kaseyisi sone sakhe angithi yikho phela kule egama elithi kusinwa kudedelwana ngokunjalo la akaphumule ayekhaya elima njengabanye
uTrump wangena esikhundleni wavimba abantu bokuza lokunye okujiyeneyo bakhona abathakazelela akwenzayo kwele Melika kube labanye abasola kakhulu izenzo zakhe. Okwamanje kavumi ukuthi unqontshwe ngumnumzana Joseph Biden kukhetho olusanda kwenziwa. Igqota elikhulu lelizwe lweMelika umnumzana William Barr uthi akulobufakazi obuveza ukuba ukhetho lukamongameli olusanda kwenziwa lwebiwa nguBiden labanye bakhe abakubandla lamademokrats. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingukip Stube.
Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forums kangela ukuqonga wenani labatholakala bele COVID-19 ukuvula kwemingcele yeZimbabwe le emazweni angumakhelwane kanye lokwenzakala eMelika ngemva kokhetho lokudinga umongameli. Esigabeni lapho esixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni namhlanje sibe lethuba lokuxoxa lomnumzana Kenneth Chikerema ohlala esigabeni seTexas khonapha eMelika, owasungula inhlanganiso yokuthuthukisa umsebenzi wokubuthanisa imali ukuze kusungulwe uhlelo lokwemba izibhorane zokutholisa uzulu amanzi ole Zimbabwe Water Project.
Inhlanganiso le yithiwa yi-Water for Zimbabwe Project iqalise ngoSeptemba 2020. Injongo yayo is ukuthi sizama ukuncedisana nje nabanye abasediaspora ukuthi nxa singafaka izandla sonkeni nje jikelani okungamapeni uhlangane sibone ukuncedisa abantu abasekhaya ngendawo yamanzi ukudila amabhodi.
Kuyini sibisibili owawukusukubonile ukuze usungule yokubuthanisa imali?
Abengisekhaya sela ngoJuni 2020 Nanze ngaye puma ekupheleni ka August 2020. Into yathi ngani yangihlupa nje enhlizweni ukubona abantwana abancane ngathi ngasuka endlini ngibona ngabantwana ukuthwela amabhakedi kusiyama esibhoraneni bedinga amanzi. Ngihambe edrobheni ngiyenze engikwenzayo ngize ngiphenduke. Mhlambe ilanga selisizwe liyetshona khona le mbono ngabantwana kuyena sokuzafika esibhoraneni sokuthole khona kungadlanga namanzi kuyekwebe kunganathanga lokho kuselayinini ufuna ukuthi ufake amanzi emabhakedini. Abantwana abancane sibili abazwisa ubuhlungu. Abanye bekungaba umama ngapho ngiyothela umntwana ngapho ulebhakede elinye lisekhanda elinye lisesandleni angathi kanti kungathini nxa ingadinga nje abangane lezi hlobo mbe abanye nje abangaba lesifiso ukuthi sincedisane ngokudinga ongamapeni sifake amabhola lapha nalapho ezibholanini abantu bathola amanzi.
Ngaleso sikhathi kulapho waqhamuka khona isihudo ngenxa yokunatha amanzi angcolileyo emzini weluveve. Le mzini ehanqe iluveve
siyakwazi ukuthi ebulawayo kwaye kwaba ne-outbreak ye-cholera and asiwo umkhuhlane wokudlala uyabulala and abantu ngokomelwa abalalanda amagetsi okuthi ukukhipha ingcekeza emanzini lawa so abanye bagcina zibe nathenjalo ngokuhlupheka kuzaletha imikhuhlane.
Abantu bayalandela na iziqondiso ezokuzivikela ukuthelelwa umkhuhlane we-coronavirus?
Imithetho ye-cholera angithi bathi usemele umuntu ozivikelayo ngokugeza izandla amanzi alesepa lapha nalapha abakukwanisi ekhaya. Amanzi akhona lawo esikhuluma ngawo abalawo okuthi banathe nje okugeza-ke abakwanisi. Kunamalokishi enjengenkulumane lapho engaye ngafika khona ngikhuluma nje lo mngane wami esithi sokuleyo amamansi amabili bengatholi amanzi. Abanye nje abalutshwana abakwanisayo sebesekungokuthenga ebantwini abalezibhoraneni. So uthi umuntu azathola amazwi ukuthi ageze nje echithe ngaphansi abakukwanisi.
Suyenelise ukusebenzelana lawangaki njalo wenelisile na ukubuthanisa okuyimadlana?
Ngapha kusona bengihlala khona sengikhulume labangani bami nje lesihlobanyana labanye nje ngani yazama ukubanika ingqondo yena le yokuthi nxa singancethana sibambisane. Abanye bathembisa sibili ukuthi leyo bazafaka lawo okuncane inyana. Abanye bathembisa ngabo Christmas after Christmas bazama baze bangani bayangiphosela wombijana. Amapromise akhona sibili kodwa ukuthi sengasukuma namhla ngithi sengisiyafaka isibhorani eluveve echabalala ngabe hayi ayikagwanisile. So yiko kwenza ukuthi ngize ngicele abantu aboVoice of America nxa benganginceda bakithi indaba leyi iqhubeke iye phambili ibone ukubamba abantu basendaweni ezithiyeneyo. Inqelawo singabonisana sincedisane ukuthi amapeni akhona agwane ngiyekhaya siyenze into zamanzi lesinceda abanye.
Utholakala ngaphi?
E-Houston, Texas. Umuntu othi ngidingapeni kokuphela even umuntu olengqondo even umuntu ole engaba lesaka nje lesamende omunye langathi yakwanisa ukusinika nje pump yokuthi khipha amanzi ngapha anything abangakukwanisa nje bangakwanisa ukuthi bacontribute indaba leyo iye phambili sibone ukuthi isibhorane siyayenzwa. Ngiyayemukela sibili. Ngikhona ku-WhatsApp unumber 2817502798 khona ungadinga uKenias Tikerema kuGoFundMe. Lingadinga uWater for Zimbabwe Project ikhona la engivulileyo ipage.
Umnumzana Kenias Tikerema yisizalwane seZimbabwe esesihlala esigabeni seTexas khonapha eMelika. Sixoxelaye ecingweni ekhona ngale eTexas. Ayinhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu elizweni bayayincoma okwamagama indingimba yalonyaka yomkhankaso we-16 days of activism against gender-based violence. Yona ethi Orange the World, Fund, Respond, Prevent and Collect. Unkosikazi Bethu Tsunga wenhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust ngomunye wabancoba inkuthazo eyenziwa yindingimba yalonyaka esithi lo mkhankaso uqhakathekile ukwedlula eminye iminyaka ngoba kulokuqansa kwenani labantu abahlukumezekileyo ikakhulu ezindlini kungenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Asizweni exoxalo Mike Hobe we-Studio 7.
Siyazi sonke ukuthi sibhekane lobubi bodlame umhlaba wonke jikelele. Amalanga alitshumi lasithupha lawa
abekwa yi-United Nations ukuthi kukhankaswe ngodlame lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane lamantombazane. Amalanga lawa aqakathekile kakhulu ngoba apha umhlaba wonke ithuba lokuthi bahlolisise njalo bakhulume ngokuhlukunyezwa kwabesifazane langembangela zakhona. Inhlanganiso eziningi emhlabeni zithatha leli thuba ukuba zikhankase kakhulu ngobubi bokuhlukumeza abesifazane lokukhuza obaba ukuthi bangakwenzi lokuchazela uZulu umonakalo owenzakalayo ebantwaneni abakhula bebona udlame ekhaya.
Ubona ngani ingxabangxoza zenzakala ezindlini yaphambanisa na impilo zabo?
I-gender based violence iyaphambanisa abantwana abakhulela emakhaya ahlala elodlame bebona umama echaywa ethethiswa ekhala. Abantwana baba le psychological trauma. Okubi kwakhona ikuthi abantu abamnyama kabakholelwa ku-counseling, kodwa abantwana abakhula bebona udlame bayaphambaniseka engqondweni zabo bafuna usizo. Laba bale low self-esteem, abenzi kuhle ezikolo, abadlali kuhle labanye abantwana, baba lenzondo abakhona ukuyikhuphela kwabanye abantwana ngokubachaya. Kwenzakala ukuthi kube yi-vicious circle yokuthi labo abakhule bebona udlame bagcina belodlame emulini zabo. Uma bengamantombazane bafuna ukuqinisela emendweni olodlame noma ngoba yikho nje abakwaziyo abakhule bekubona.
Awutshele umbono wakho mayelana ngendikimba esingathi ngesikhiwa i-theme yalomnyaka.
Injongo yalonyaka yomkhankaso we-16 days of activism against gender-based violence yi-Orange the World. Ngaphansi kwayo kulezihloko ezine ezikhuluma ngezinto ezichiyeneyo ezingasiza ukuzama ukugwema lokuqeda udlame kwabesifazane ikakhulu ngalesi sikhathi se-COVID. Okokuqala yi-fund, imali. Kuyikukhankasa lokucela ukuthi ngaphezu kwemali ekhitshwayo eyokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 kumele kube le mali yokulwisana lodlame kwabesifazane. Isihloko sesibili yi-respond. Kule mibiko eminingi ephathelane lamacala okuhlukunyezwa kwabesifazane. Ngakho ke elinye lelinye ilizwe liyakhuthazwa ukuthi lenze inhlelo response strategies zokusiza abayabe behlangane lodlame. Isihloko sesithathu yi-prevent. Elinye lelinye ilizwe kumele libe lenhlelo ezokuvikela abesifazane lamantombazana ukuba udlame lungabehleli. Kumele kube lenhlelo zemfundiso kubobaba isikhathi sonke ukubachazela abesilisa labafana ngobubi bodlame. Isihloko sesithathu yi-collect. Data collection iqakathekile kakhulu. Kumele kubhalwe phansi ukwenzelwa ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi bangaki abantu besifazane lamantombazana abahlukunyezwayo.
Qiba ingxoxo yethu bethu ngokuphosela amazwi akho okugcina ikakhulukazi kubo bonke abantu abasakhulayo abake bahlangana ngengxabangxoza ezindlini.
Udlame lubi kakhulu njalo luphambanisa ingqondo lempilo zabantu abazithola bephakathi kwalo udlame. Kudinga wonke umuntu asukume adlale indima yakhe yokuqeda udlame kubomama lamantombazana. Basikhuliseni abantwana abangabafana sibafundisa ukuhlonipha omama lamantombazana emakhaya. Kasibafundise ukuthi angamthinti, angamphakamiseli isandla noma emphambanisele kanjani. Sibafundise ukuzibamba lokuzikhuza uma bezondile. Uhulumende njalo kumele enze inhlelo ezingena ezikolo. Bafundiswe abantwana abangabafana besesebancane ukuhlonipha amantombazane.
Lo ngunkosikazi bethu Ntsunga, oyinhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust, limuzwe exoxa lapho lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Singeke ehlukane izihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Ibulawayo ibone kuqonga kwenani labantu asebetholakale bele COVID-19 phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo. Yizolo kuphela kulabantu abangamashumi amahlanu lanhlanu 55 abatholakale belayo edolobheni leli. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmirwa.